thina imasithangele impilo yase-Israel iya bonke abantu nabana abaqakathekile akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye bonke baselwa nguKristu Jesu esiphambameni bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono bayafanana thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esiphambanweni wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israyeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziwe-ke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abaningi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele ukwenza kalekathana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu u-Israyeli nomPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane kukhulisane umlotha abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israyeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israyeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina langabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk and the United Nations ngakubona kwethu kufanele ukuthi ijenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje before kubulawa njengempukane akulunganga.
Fundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando ngelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israyeli babulala abantu. Kodwa labo aba-Israyeli kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangasomasotsha abangasiwo ama-Hamas.